Ukubotshwa kukamfundisi Mawarire kuza ngemva kokutshengisela okube khona ilizwe lonke ngeviki ephelileyo. UZulu eveza ukukhathala wakhe ngesimo somnotho lokungathembeki kwenkokheli kahulumende. Lo mkhankaso bewukhokhelwa ngabenhlanganiso yokubalisa eye This Flag Campaign ekaMawarire, Tajamuka sesijikile eye Occupy Africa Unity Square Campaign lezinye. Umelwa ligqwetha lenkampani yeMishi Legal Practice elilunga njalo lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, umnumzana Harris Nkomo ogcizelele ukubotshwa kwakhe.
Upastor Ivan Mawarire ubotshwe ekuseni ngo-8:30 khathesi uphakathi kwamapholiseni e-Arrestenbury Police Station.
Onkomo uthi uMawarire ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa phezu komlandu awetheswayo.
Amapholisa athi wona bafuna ukufaka ama-charges oku-incitement to commit public violence ukubangela uhlakela kuleli lizwe. So khathesi bamvalele e-Arrestenbury Police Station.
Ngaphambilini amapholisa ake amthwala efakwe izankosi aya laye emzini wakhe Avondale ukuyadinga impahla eyingozi ezasetshenziswa njengobufakazi kucala lakhe. Ubethukile unkosikazi wakhe uSamantha Mawarire ngesikhathi amapholisa la efika emzini wakhe edinga ingowane yamapholisa abayithi yantshontshwa ngumkakhe lentonga ye-button stick esetshenziswa ngamapholisa ukutshaya abantu. Amapholisa athi yikho akusebenzisayo ukutshotshozela udlakela mhlaka 6 Ntulikazi, kuyiyo njalo abefuna ukuyisebenzisa mhlaka 13 Ntulikazi emkhankasweni weZimbabwe Shutdown 2. Basuke lapho baya emahofisini ebandla lakhe lenkonzo alikhokhelayo eleyi His Generation Church emzini weMilton Park. Okunye okubikwa kudingwa ngamapholisa la kubalisa umakhalekhukhwini wakhe, izikhali, ingwalo ezilembiko engalunganga okudakayo lokunye okunenginengi. Kudaba olufanayo umfundisi Patrick Mugadza waseKaripa oke wabotshelwa utshengisela eyedwa eVictoria Falls nyakenye ekhonona ngombuso kamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF, laye usungule umkhankaso wokuthandazela ukusuka kwamongameli Mugabe wensuku ezingamashumi amane awuthi ngesilungu yi-40 Days of Mugabe Must Fall Prayer Campaign oqale mhlaka 1 kuyona le inyanga kaNtulikazi owenzelwa e-Africa Unity Square. Injongo umgazethi yikuthandazela ukususwa kwamongameli Mugabe lenkokheli yeZANU-PF embusweni ngoba esehlulekile ukubusa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gamba.